Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mabili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe abaningi belemibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile ezigodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa kwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasotsha lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Yazi ukuthi akazi ukuthi abantu sesehlilwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho sesikhangela ukuthi oyabe enelisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha. Ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi athi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yiyo ikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni zifana nalokho okwenzakala kupresident uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondeka nxa zikhona izinto ezenziwayo zazishiyele ezifana lokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasotsha esaladeni, iphalamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo liyilamasotsha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke kudoze nezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka, kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfunele uhulumende njalo kube khona ukuthi kuhlale iphalamende. Saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lomunye umhlangano nini njalo
upresident umhlangano owabantu nje ofana le rally?
Yeah,
hayi, bekungakachi ukuthi kungayenziwa nini lokho ngingakhulumisana labafowethu abaku organizing ukuthi sebele indaweni abakhangelela ukuthi upresident angaya kuthi
uDokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Lampu abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona. Udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Thathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi akakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolu daba kodwa sibuyele kudaba ke luke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona. Udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kwaBulawayo esibikwa silamaviki phose amabili singela manzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intathela izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibikwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eyezimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idwe lapha indawo yamanzi asila amanzi kathesi sile 2 weeks ngela amanzi kathesi sasakwanisa even ukusenza ukuthi sisenza njani kungela amanzi isibhedlela sibili akufaneka kube njalo
umajongosi uthi sebesesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo
namhla ngikhuluma le operation director uthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but kathesi ngo-10 sewudlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so kathesi silesikalazo ukuthi vele kusiyenza sibili akusasenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha even imikhuhlane isihudo like i-diarrhea leyana i-cholera iyacina vele isivambe thina amongikazi
umajongosi uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo lekholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga
izigulane kathesi akhula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena itoilet asikwanisa ukuthi zingangena itoilet vele akhula amanzi ukuthi sithele khonapho because amanzi akhona akhuli akho and siyabona ukuthi izigulane zifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lati ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigezise izandla kathesi akhula so siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini
umongi e-UBH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lo majongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki
esibhedlela okwakathesi asilamanzi more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugezisa izandla ma siqeda ukubamba ama-patients akula even kungelamanzi at least ngabe kule methylated spirit but akula ispirit esokuthi sidisinfect izandla akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet ukuflasha ama-toilet ama-patients after using the toilet asisaflasha ama-toilets most of them ablokile la ma-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza
umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi kubangelwa yokuhamba kwamanzi kobulawayo injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe
so mafika amabili it's just 2 days ama-pumps said they failed on Friday but ayalungisa as we speak but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days but the city council sisilethele amanzi ne-water bowser so amanzi asekhona esibhedlela
impompi lenjini zesibhedlela se-UBH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singelamanzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi le ngcekeza isimile ayisahambi kulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe Women in Tourism National Executive Chapter lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo kubika uMavis Gama
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje Ngesikhathi obengumhlonitshwa ngiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu emazini akhe ngesikhathi ePaula lomkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaza abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe
instead of spreading gossip Women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption, no to corruption, and no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini werimuka edolobheni lekaduma ngomunye wabaze kulomkhosi yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane
ngathathi lokhu sengiye kumenzi bank ngaopena account khona ngale kodwa ngifisa ukuthi kathesi ngiqale ngifake imali encane ngingena ukuthi vele ngiyakhwanisa yini ukufaka imali ebank ngaphansi ukufaka imali ebank sezaabuyela manje ukuthi bane ukuthi ngithathe imali ekuthi ngiphakame ngingahamba ku-trade fair 5 last year ngangikhona lakathesi ngilesifiso sokuthi ngihambe ku-trade fair Namibia ukuthi ngiyeexecuta isidu sami kona ngale ngathi yomsebenzi wami mawe.
Lo msakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-women in tourism ezigabeni okubalisa umgcinisihlalo esigabeni semathebeleleni North unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma ngoba lesi yisikhathi sokuthi usukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthole certificate kani, kudinga ingqondo zakho nokufuthaka ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcinisihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba lutshengisa ukuthi abantu abangumama lutshengisela ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusekta yethu yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank abavele kunhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke i-United Nations abaphathi intambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bewuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye lezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo abe
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantshontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandlaza lezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele ncwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nga kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yeZimbabwe, balwe lokuphathwa kabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto, badle imali efanele ivikela amalungelo abantu babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu babe dlela abantu beZimbabwe imali bedlele amalungelo abantu imali ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo nxa kule zinto ezingahambi kahle zibikele umhlaba zibikele uhulumeni weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze ilizwe lethu libe ngelihlonipha imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International ikuthi abantu abazasebenzela kumbe abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo isiyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyani osufanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hhayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithaphe ngidle ngiqede hhayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabo gebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaza umsebenzi wabo balimaza izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalendlela okunye okuphezu kwakho konke kumele kube yikuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry uyaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe Inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwaloluhambo ngomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha esithathu ekupheleni komnyaka ka-2018, inkampani ye-Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016, ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba. Abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimoto ukuya eZimbabwe. Kodwa kathesi iBotswana embikweni eyothule kuyona leviki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho womabili indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eGaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia eminyakeni yaphambilini kwaule ndizamchina ezitsheneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa kathesi iBotswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko owezimbabwe keleBotswana umnumzana avula indlela madlala uthi ukukhalipha okwenziwa iBotswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eGaborone idlula eHarare isiya eLusaka
umcabango ohlakaniphile lapha on the part yabantu beBotswana okwamanje iZambia ambona ukuthi le airline I think the airline yavalwa ngo-2009 eZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu so sibebona ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuruti le ehambe eHarare Lusaka Gaborone
umadlela othi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga ezitsheniye kwezomnotho ibhizimusi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu
i-route lay ile potential engakhulu ngoba amazwe lawo noma kuthiwa khona alama problems emali anjani kodwa ama-business lokhu ehamba laphana people are still traveling to and fro kule potential engakhulu nxa umuntu eqalisa i-route akhangeli nje ukuthi 1-2-3 months ngifungenzani you look at the long term khona into leyi nxa sengiqalisile lapha abantu bazayisupporta yini izasupportwa ngama-long term fundamentals e-economy and sebekhangele amabhuku abo babone ukuthi this can be something enganceda ama-economies lawa both iZimbabwe leZambia and obviously iBotswana.
Omunye weZimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo uMnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lesiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizimusi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHowron kweBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izitsheziso zenotho azethesa ele North Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe omabili umongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili oza kwenzelwa eHanoi kwele Vietnam ngolwesithathu. Ngelikhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kaMnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe-Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemitshina yethu ebingasebenzi kuhle omashinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.